sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 25 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayikuboni mina ngi-African Union izama ukubuya kathesi ukuthi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephuze. That will never happen. Umgabe is just acceptable.
Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhala ngokugenqulwa kwakhe embusweni esithi kumele uhulumende wakhe ebuyiselwe esihlalweni. Kodwa incwadi zithi inkomo ingazala umuntu.
Ma ungayanga vota uyabungatshengisanga ama rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano ekhezi namhla lakhuthaza abangakabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo ukuthi bayebhalisa ukuze kususwe iZANU-PF embusweni. Kwezemidlalo silempumela yomdlalo weZimbabwe National Army Charities Shield obuphakathi kweHighlanders leDynamos. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhonona ngokugenqulwa kombuso wakhe njalo esithi uhulumende wakhe kumele buyiselwe embusweni. Iphephandaba leThe Standard livika ukuthi uMugabe utshele abantu abaze edilini lokuzalwa kwakhe endlini yakhe ngeviki edluleyo ukuthi uthukuthele kakhulu ngokuhluthunelwa intambo zombuso libutho. Uthe njalo akusela mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bebulawa njalo behlukuluzwa libutho. Ukhonone njalo ngokuthi uhulumende semthathele izimota kanye lezisebenzi zakhe. Umgabe uveze njalo ukuthi uMongameli Mnangagwa ucele ukuhlangana laye kulandela ukukhonona kwakhe ngokususwa embusweni. Kusiphatha amandla somanyano we-African Union ngeviki edlule. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuthi uMugabe lokhe efuna ukubuyela embusweni. Nanku eseze wacela i-African Union ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe uhulumende wakhe abuyiselwe esikhundleni. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi ngeke kwenzeke lokhu.
Wonke umuntu kumele bekhangelele ukuthi uMugabe kathabanga ngokuphuma embusweni ngoba karizayinanga ngentando yakhe wakhithwa ngamasotha esebenzisana loMnangagwa besebesithi yena sehlale kakhulu. So ngethemba lapha khona vele uzondile ngoba yena ngendlela ayekuhlele ngayo wayeexpect ukuthi uzahamba kwiCongress efike ekhethe lowo afuna ukuthi ethathe yena nxa engasekho. So it's expected ukuthi ebezondile ngoba wanjengomuntu wayeseqothe loMnangagwa kuzani ukuthi engathathi ilizwe leli. You never accept ukuthi uMnangagwa umuntu ayemxotshile waphenduka wazoba ngumongameli welizwe.
Uthi ibutho labambana labantu be-MDC ekumkhipheni embusweni. Uthi kwakungelabantu beZANU-PF abangena esitaladeni betshengisela. Ungathini ngamazwi akhe la?
I don't think ukuthi uMugabe uyakuvuma ukuthi kulabantu abezanu ababengasamfuni. Ngenxa yokuthi abantu bezanu babengakazi since 1980 abantu bezanu babengakazi bemtshele uMugabe iqiniso. Babesithi bayamthanda, not because babemthanda, abanye babemesaba, kodwa abanye babemtshela kwenza ukuthi bemtshele lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna ama-opportunities. Ama-politicians amaningi ngama-opportunist. Bakutshela lokhu afuna ukukuzwa ngoba bafuna izikhundla, bafuna ama-tender, bafuna ukusebenzisa ibizo lakho ukuthi bentshele imali bethola ama-loan ema-bank. So ngakunanzelela ukuthi iningi labantu lalisithi liyamsekela lani ngamsekeli lalisithi liyamsekela ngoba kukhona ababekuyizuza evandleni elibusayo. So ngaleyo ndlela ukucabanga ukuthi abantu abamakhezitridini ngabantu be-MDC kendaba engazibuza ukuthi kathi abantu bezame indaba bengayenzanga i-counter match bamacha besithi bayamfuna ngakuthi babekhona abamfunayo.
Uthi njalo uMgabe ilizwe lisezandleni ezimbi kakhulu, lisezandleni zebutho, akusela nkululeko eZimbabwe lokho esingathi idemokrasi. Abantu bayabulawa, bayahlukuluzwa, bayahlutshwa. Yebo kunjalo.
Abantu bebebulawa ngesikhathi uMgabe esembusweni, abantu bebebuswa ngamasotsha ngesikhathi uMgabe esembusweni, eZimbabwe bengena nkululeko ngesikhathi esembusweni. So ambona ukuthi ubona ngani kule nto ejintileyo, uthethe ukhitshwe omunye umuntu wezanu kwafakwa omunye umuntu wezanu. Amasotsha lawa ayemgcinile embusweni from 1980 amtshela ukuthi engaphumi embusweni edliwe ngo-2008, yibo asebegcine umnankagwa. So engabona ngani kumbe yena sekule nto ejintileyo ngoba yena uphumile.
I-African Union ngokufisa kukaMgabe ubona ingenela yini imncedisa ukuthi abuyele embusweni athathe njalo intambo zombuso abe ngumongameli?
Sesibonile ukuthi umnankagwa sehambile African Union waya-adresa amazwe amaningi omhlaba amsekela umnankagwa bayamu-accepta sebemelele ukuthi enze i-election e-free and fair. And umnankagwa nxa engayenza i-election ele-semblance yokuba free lokuba fair uzadlula ama-standards, those law standards zikaMgabe ezazikhona ukuthi abantu babechaywa abantu babebulawa ngesikhathi sama-elections. So angikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi futhi uMgabe kabuyele esikhundleni lokho nephume. That will never happen. UMgabe should just accept that.
UMnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano emavinkilini eHomestead eKZN namuhla lakhuthaza abantu abangakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa ngobunengi ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Kuviga u-Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South uMnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze izakhamizi zeHomestead ukuthi zibhalisele ukuvota ngobunengi njalo zikhuthaze izihlobo, abantwana kanye labangane abakwamanye amazwe ukuthi labo bazebhalisela uhlelo lolu lungakavalwa.
Uma ungayanga vota uyabongatshengisanga ama-rights akho, lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Esinye isakhamuzi esingenele umhlangano uMnumzana Similo Nyathi uthe njengesigaba esahlaselwa iGugurahundi abanye abantu kabasoze benelise ukubhalisa ngoba bengela zithupha, ikakhulu labo abaphathwa yilumbhuqazwe. Wengeze njalo wathi iningi liphandle kwelizwe.
There are some people abahlala kuma remote areas, laba bantu ba uthothi baba affected some years back, so behluleka ukuthi bathathe i-CV nama-birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi lawo seze labantwana, labantwana bangikhona balama-birth certificate.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Simangele Dube uthe lanxa yena sewabhalisa baningi abaziyo abehluleke ukubhalisa ngenxa yokungabi lezithupha.
Ngikuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi ba-register izinhluphakala zabanye izintandane abalabazali bokubamela.
Umhlangano wezaphu lo ungenwe ngabantu abambalwa njalo uyingxenye yemihlangano yaleli bandla eyokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa maduze nje. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota obeliqhutshwa yi-Commission yokhetho iZimbabwe Electoral Commission lapho ebijonga khona uZulu ezigabeni zonke zelizwe lufike emaphethelweni kumaviki amabili edluleyo. Kodwa abangakabhalisi bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini ali-Commission atholakala kuzo zonke izabelo zelizwe lanxa nje abaningi bekhala ngomango. Ngimele iStudio 7 ise-Homestead. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Singana masiko
wesenzi wemandla
lo baba mkhulu
babe
lobola
usenzi wemandla
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotshwa kwenkosi yamandebele. Lapha ke sikhuluma ngoPrince Bulelani Lophengula Khumalo ozagcotshwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu. Ihlelweni lamhlanje silo mnumzana Efidlela Ncube, yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube, linjani?
Siyaphila Nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yeBaphathizi Stadium emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza, lizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya labo sebeme ngomumo ukuthi beze, abedolodeni same ngomumo ukuthi beze, yonke into isendleleni. Ngokuba le kulomehluko kazigcobi kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sisikhangela isizwe kuthiwa ke kule nkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezizadliwa khona ngale zinengakanani njalo lokunye ukudla kume njani?
Zise ukudla kuqondile konke kume ngomumo. Iy'nkomo zihlangena zivela ezakhamizini, akula nkomo ethengweyo ngeza abantu, zivele ebantwini, zivele emakhaya ngokuhlukahlukana, zivele enkayi, zivele etholotho, zivele eBybridge, zivele eJombe, zivele eThazane, zivele eSilobela, zivele eGogwe, lapho kulabantu bakithi khona. Yizo lezo eziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okuthoba inkosi yabo.
Ye, mase sikhangela ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngapi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini abanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile emelika babe khona sebefikile vele, abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, naphingathi naphansi kwe-Europe. Abakithi sebefikile nje, ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia, kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele. Abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavela eSwazini, ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi wapha amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele sikwethule ngendlela yakhona.
Ye, mase sikhangeleke inkosi yamandebele abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyileke abantu kumele bayihloniphe njalo njani njalo bayigcine njani?
Inkosi isisebenzi sabantu, kazange ukuzokondliwa, uzobuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye, kungakhathalekile ukuthi uyiphi political party umuntu. Asebenzele abanye abakwenye political party, abasebenzele abanye bomhlobo othize lolimi oluthize phakathi kwesizwe sikamthwakazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abesephuma aye emakhaya, aye enkayi, aye eSilobela, aye ngaphi ngaphi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu iprogramu ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa akunabunzima ekugcineni kwenkosi, ngumntanethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile? Lapha sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vela azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi isizwe yisho esikhethayo. Yena uyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Ustanley Rafael Khumalo asiyo sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa isigcotshiwe. Isitha senkosi uBulelani ngibuyanga indlala ikungafundi kwabantu ikufa kolimi lamasiko yikho azabe kukhangelelwe bengazi namuntu uzabe zobutha kunye labo ostendi rafaeli khumalo labo peter zwidekananga ekhumalo labo bonke abantu kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kalasipita uzosebenza labo bonke abantu behlanganelwe ngumphakathi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Singathelela kusasa baba.
Okay, baba.
Lo umnumzana Efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi oyiso isikhulumeli zalabo abalungisela umcimbilo. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woluba lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale
kangele zinye ziziyo wathi namasiko kangele manyama bayawathi namasiko owasenziwe manje.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayikobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongomunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka ozabe ncintisa esigabeni seBulawayo Central. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila ntuna baba, njani?
Hayi, lami ngiphilile mnumzane, ngiphilile. So awungitshele ke mnumzane, sengibalile okuningi ngawe ebulenjini bokuzilibazisa i-internet, and ngibale ukuthi wena uke waba ngumongameli welizwe wabasakhulayo ngesikhiwa sithi junior president. Awungitshele ngamafishane ngalokho, nxa umuntu esesithi ungumongameli wabasakhulayo welizwe, kahle kahle yini umsebenzi wakhe?
Nxa ungumongameli wabantu abatsha elizweni, ukhangelele kakhulu ukuthi ube umela amalungelo abantu abatsha at national level, esingathi thina i-advocacy on child rights and issues affecting abantu abatsha. Into esingakhangelela ukuthi ngesikhathi sami sasikhangele kakhulu endaweni zokufunda lezi education, lama child marriages akadingana asehluphile kakhulu elizweni lethu.
Right, but besides ukuba ngumongameli wabatsha, uke wakhokhela inhlanganiso ezijeneyo ezikhangelela ukuthuthukisa abontanga emphakathini kweZimbabwe, isiluleko yi-ACT Leadership Foundation. Awungitshele ngamafishane ngalokho baba.
I-ACT Leadership Foundation ngathi ngesilungu sithi it's a human capital development company esebenza ikhangele kakhulu abantu abatsha ukudevelop ama-skills ukuthi nxa sebesithi sebengena endaweni ezinjengasemsebenzini kulesikhathi esiningi ezokuthi uyathola ukuthi abantu abatsha i-conduct abafika bese beyenza lento eziningi ezokuthi nxa ukhangele umuntu uyabuphuma esikolo awuzange wafundiswa ngokuthi i-work environment yona ihendlwa njani. Ngicela uzuthole umuntu engasasebenzi kuhle, but abantu bangakwanisa ukuthi bafundiswe khona ukuthi bangaziphatha njani nxa sebengena emsebenzini. Lalaba abangekho emsebenzini njengabantu abantu abatsha abaqalisa amabhizimusi, ukuthi ibhizimusi lona liqaliswa njani, ulihenja njani, ukuthi i-finance yakho yonke, lokuthi ama-customers asetshenzwa njani, lokuthi lokuformalize nje i-business. Abantu abatsha kungani information le ayikho ku-education curriculum, so into esesizenza sizidingela. So sayiqalisa i-ACT Leadership Foundation ukuthi sikwanise ukufundisa abantu lamankampani asakhulayo ukuthi akwanise ukuthi azikhulise.
Right, awungitsheleke mnumzane Moyo, ungomunye wabontanga okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kulumnyaka sikhangelela ukubona abontanga abaningi, izibonelo nguwe, kulo nkosazana Fatsai Mahere kanye lo nkosazana Bembayishe Mshaburi. Kuyini okwenza ukuthi nina njengabasakhulayo libe lezifiso zokungena kukhetho?
Ngiyabonga. Ithi ngiqale ngokuthi ukukhula kwethu thina sikhule sisizwa kuphela ukuthi iZimbabwe la kwakulilizwe elihle, iZimbabwe izinto zazime kande zizinhle. Uzuzwe abadala besithi hayi, thina ngabe kuya ngathi ngabe siyabuyela lapha kade sikhona, kuze kube lanamuhla asika kubone konke lokhu abadala abakhuluma ngakho. Njalo uzathola ukuthi abantu abatsha khathesi thina we constitute the majority of the population, kodwa ungakhangela ezindabeni zokubusa lezindabeni ze leadership akula representation yabantu abasha. So ama leaders akhona lawo a protect our ama interests of their particular demographic asakhangeneli abantu abasha. Ikuza ukuthi abantu abasha yithe sesigcwele ezitradini esitshona asigijimisana lawo labo robaye be council sizama ukuthi sinjani sithole ukuphila. Kukanti ke kungaba labantu abasha ezikhundleni lezi ezepolitiki la leadership siyakhona ukuthi sizwisisane njalo sibe accountable to our generation. Kwanise lathi ukuthi sinjani sithi hayi manini sithathe ibaton that is gijime lalo sikwanise ukuthi sithuthukise ngoba icontext izinto sezijintshile akusafani nakuqala. We now live in a global village.
Hayi Nhlanhla, ngibona ngani isikhathi yiso sesiphelile mnumzane. Balaleli, sesifikile emaphethelweni kohlelo lwethu lwabasakhulayo. Kodwa mthwakazo omuhle masidibane ngeveke ezayo lapho ngizabe ngiqhubekela phambili ngengxoxo le ngixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo ongumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhlanje mthwakazo omuhle. Olibalisayo ngumike obe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga kakhulu, ngiyamukela labalaleli bethu abasilaleleyo namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele indaba eyokukhuleka le kuyindaba eqhakathekileyo ngenxa yokuthi akula enye indlela umuntu angakhulumisana layo noNkulunkulu ngaphandle komkhuleko. Kodwa kule mkhuleko ehlukeneyo ezabala uTimothy okuqala kuyincwadi kaPaul ekhuluma noTimothy kuchapter ka-2 uthi yena kuverse ka-1 ngakho ke kuqala kukho konke ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke. Lapha mbona ngani uPaul ekhuluma lapha wakubeka kwabegcekene ukuthi lumkhuleko ngathi kumbe ukuthandaza lokukhuleka lokhu kumele kwenzelwe abantu bonke. Ungaya kuverse yesi-2 ukhuluma lokuthi amakhosi lazo zonke izikhulu ukuze sihlale kuhle langokuthula sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha kukho konke. Abantu abaningi bathola bembuza lombuzo ukuthi kanti vele khona ukukhuleka lokuthandaza kuyini. Ngizaqalisa ngokuqala othiwa ukunxusa. Ukunxusa kumele ukuthi nxa umuntu ekhuleka ekhulekela abanye abantu. Ngesikhathi esiningi nxa sikhangela leli bala lapho elavela khona likhuluma ngomuntu omele kumbe ngathi umuntu oba ngumlamulankunzi omela abanye. UNkulunkulu usibizela khonoko ukuba thina nxa singamaKristu awumelanga sicabange ukuzithandazela thina sodwa kuphela, kodwa silomlando okuthandazela ilizwe lethu, silomlando okuthandazela izigaba zethu, silomlando okuthandazela abanye abantu. Esikhathi esiningi thina njengabantu siyabe sicabanga okwethu ukuthi anamhle nje nangila kudla kumele nithandaze, kumbe abantu abami ndinga isikhulu fisi kumele nithandaze. Kodwa uNkulunkulu usibizela ubizo oluphezu kwakho lokho, kulubizo lokuthi sithandazele abanye abantu. Okwesibili laphana uPaul ukhulume ngokuthi ukukhuleka, abantu bayamangala bethi akathi ukuhlukana ngaphi ukukhuleka ukunxusela. Ukukhuleka kutsho ukuthi umuntu uyabe sethandazela olunye ulutho abefuna ukuthi uNkulunkulu alufeze. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kaphenduli umthandazo kumbe umkhuleko ongaphandle kwelizwi lakhe. Ngakho ungeke wathandazela into uNkulunkulu angavumelani layo. Kulomunye umuntu oyekuze sithi kambe singathandaza ukuthi uSathane asindiswe kumbe uSathane ayekele ukuba uSathane. Into enjalo ingeke vele yenzakala ngoba kukho elizwini likaNkulunkulu. Ngakho uthandaza izinto ezisezweni likaNkulunkulu kuletha umcujo ukuthi kumele ke kuqakatheke ukuthi umuntu abe ngumuntu olizwisisayo ilizwi likaNkulunkulu, abe ngumuntu olijayileyo ukwenza ukuthi nxa laphana usuthandaza uthandaza ukhumbuze uNkulunkulu ilizwi lakhe ukuthi izithembiso zakhe zithini ngawe ngelizwe lakho kumbe ngesigaba sakho. Ikakhulu singakhangela laphana ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi ngaletha umzekelo. isisebenziso ukuthi nqa umuntu egula imibuzo oba khona ukuthi kambe uNkulunkulu yabe efundisile yini kumbe uNkulunkulu umfundisa izinto eziningi ukuthi ngigule so kumele ukhangele izwi likaNkulunkulu ukuthi kathi vele lona lithini ngemkhuhlane lithini uJesu wayesenzani nqa efica umuntu ogulayo wayesidayi lomkhuhlane ngokuthi uNkulunkulu kufundisa olunye ulutho wayefika ethandazela lowo muntu asile sikhangele labafundi bakaJesu ukuthi nqa babehlangana lomuntu olemkhuhlane nqa behlangana lomuntu owayehlukulezekile emzimbeni babesenzani ngakho konke lokhu kutholele izinto kaNkulunkulu okunye okukhona okuqakathekileyo lapho uPaul ukhuluma ngokucela langokubonga ukuba kuyindlela yokuthandaza njalo ikakhulu abantu abaningi nxa bethole ulutho kuNkulunkulu balutshwana abaya kuye besiyabona siyakhumbula laphana uNkulunkulu uJesu azasilise abalesilephero abalitshumi ukuthi uyedwa kuphela owaphenduka wazobonga uJesu wasesithi ngenxa yokuthi ubuye wazobonga sengikwenza uhluphelele kuzo zonke izinto ngakho umthandazo wokubonga uyaphelelisa izinto eziningi
kuyigqibe mfundisi
apho siyabonga baba uNkulunkulu sesithandazela abalaleli bethu namhlanje abahlukuluzeke emzimbeni abane bakhathazekile engqondweni kulezinto ezibahluphayo kuba baba sesicela ke namhlanje ukuba ubenzele umusa wakho uhlanganelane lezidingo zabo ngakho siyabonga njalo namhlanje ukuba wena inkosi esizwayo nxa sithandaza namhlanje sizwile njalo usuphendule umthandazo wethu ngegama likaJesu amen
kube njalo mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibongile kakhulu mfowethu sithandazela labalaleli bethu inkosi babusise iphendule imthandazo yabo yonke
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda kwezemidlalo lamhlanje iqembu leDynamos yilo eliphakamise inkezo yeZimbabwe National Army Charity Shield namuhla ngemva kokunqoba eleHighlanders ngethuka 1. Abahlohlele iDimbare ngokuza nayidemera loTawanda Macheka. Ezikamakepula zona zihlohlelwe nguAdrian Sila. Amadodana asewisile bathi ithemba lami ngongena lalo endumisweni silitshayela wonke amakholwa ke lingoma lamhlanje njengoba kulilanga lesonto. Hayi ke singakehlukani mthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kumele abuyiselwe embusweni ilibutho. Kodwa incwethi kwezombusazwe zithi inkomo ingazala umuntu. Ibandla lezaphu likhuthaza uzulu ukuthi abhalise ngobunengi akuze avote kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Dynamos inqobe iHighlanders ngethuka 1 yaphakamisa inkezo yeZNA Charities Shield. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.